Salibonani okwakuqala sithi amhlophe kumandlo okwesibili thina njengehlanganiso umandlovu umuntu oqeda isikhathi eside esebenza ngaphansi kweministry kade ikhokhelwa ngusithembiso nyoni yama-SME okokuthi uzasebenza kuhle kumbe uzasisebenzela kuhle sesikhangele bonke abantu asebefakwe ngupresidenti abalaqiniso ngabantu nje asebekhangelele okwabo abakudlayo loku kukhuluma amanga so thina nxa simkhangele besikhangelele ukuthi nxa kungabe kuphuma umathema kubuye umuntu owazi ngokwezemfundo ozasinceda ukwenzela ukuthi imfundo ithuthuke pho kulutshwane esikwaziyo ngaye sikwazi kuphela ukuthi ngumuntu ade esebenza kuma-SMEs engu-Temsec wasuka lapho waya ku-presidential office.
Manje ngokubona kwenu ingaba esuswe ngoba ubengayenzi kahle umsebenzi na umnumzana Mathema?
Okokusebenza kahle kukamathema kumbe okokusebenza kubi kuvele nxa sikhangele i-ministry eziqondane lokwe-education public service siye sikhangele i-ministry of education akukho okusebenza kuhle ku-education pho ukuthi umathema bengamkhiphela ukuthi usebenza kubi kumbe kuhle ungathola ukuthi bona bebodwa khona ngale abasazwayo bese sikhangela lo ongenileyo sikhangelele thina ukuthi ngumuntu osefakelwe ukuthi benelise ukumqondisa ukuthi konke abafuna ukuthi bakwenze kumbalisi konke abafuna ukuthi bakwenze ekuqedeleleni imfundo njengoba bevele beyicobodisa ngumuntu abazamkhokhela ukwenzela ukuthi enelise ukwenza abakufunayo empeleni elizweni lethu kathesi asidingi ukuthi kube kutshintshwana ngabantu abange lalutho khangele ngesilungu okuthiwa i-merit nayikho okwenzakalayo ukuthi kubuye umuntu ololwazi olungasincedisa ukukhipha imfundo engcupheni esikiwe umathema wehlulekile nasikhangela izinga lababalisi abakilo nasikhangela indlela okuphathwa ngayo abafundi indlela okukhulunywa ngayo ama-examination indlela okungeniswa ngayo inhlelo ezikhona ezikhala kathesi bese sikubona ukuthi kade sebekhuluma sebefake umuntu wokuthi abone ukuthi ikhala iyaphumelela noma ababalisi besitsho ukuthi ayisiyo indlela okumele yenziwe ngayo ngoba sikhangele konke okwenzakalayo sizabuyela emuva kuPEMSEC education umama wahleka njengababalisi laye nalowo kade sikhangelela ukuthi nje ngumuntu uvela kupresident's office ngumuntu ade egrunywa ukuthi kade sinxa siya ku-education sifuna uyeyenza lokho okokusebenzelana kuhle yikuthi uhulumende abemgceke ebabalisini abemgceke ezakhamizini abemgcekele ebantwaneni siyabonga.